Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge leli thuba ngibonge uTano Nokawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-27 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi abantu akumelanga baphaphatheke ngokudilika kwedola leZimbabwe kanye lokukhwela kwentengo yezinto mahlayana okwenzakala lezinsuku.
Kulusizi ukubana umsekeli kamongameli ekhulume kanjalo ngoba into zonke uma ziqansile kutsho ukuthi impilo yabantu ubunzima buyanda.
UZulu uthi impilo isibisiba lukhuni ngamandla ngoba intengo isikhuphuka mahlayana nsuku zonke.
Into yokhona ukuthi into enjengokudla kwezinye isikhathi ungacina ukwanisela ukuyithenga, kodwa uzagcina ukukhatha ezinye izinto. Yikho kuthola ukuthi khona abantwana bezikolo abaningi ofuze ngabafunda, abanye abasafundi sebezihlele.
Abalwa impi enkululeko emadlambuzi bathi bahlukunyezwa ngabanye babo abakubandla elibusayo elezanu PF asebefuna ukubasusa endaweni abazinikwa nguhulumende emadlambuzi.
Laba abazithi bangama veteran bahamba besephisela abantu ukuthi ngajoyini izaphuyende ngakotheni izaphuyende sizalibona, but abantu bazimisheli, abantu bakudiniwe ngento enzakala elizweni lakho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi abantu akumelanga baphaphatheke ngokudilika kwedola leZimbabwe kanye lokukhwela kwentengo yempahla mahlayana ngoba lokhu akutsho ukuthi umhlaba usudilika. UChiwenga wethule amazwi la emhlanganweni wezamabhizimusi oqhutshelwe eZimbabwe International Trade Fair izolo. UChiwenga wethule amazwi la ngesikhathi inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association inakhora isithi ukukhuphuka kwentengo yezinto okuqale ngomvulo sokuthiye uZulu weZimbabwe esidla lokhlubu. Emkhambo wensitha idola leMelika elilodwa lithengwa ngamadola eZimbabwe aphakathi kwenkulungwane eyodwa elamakhulu ayisithiyagalombili 1800 kusiya kunkulungwane ezimbili i-$2,000. Izinto ezikhwelileyo zigoqela isinkwa sona esikhwele sisuka ku-$1,200 Zimbabwe dollars saya ku-$1,430. Okunye okukhwelileyo kugoqela impuphu, amafutha okupheka lokunye okuthiyetshiyeneyo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eyeyibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulusizi ukubana umsekeli kamongameli ekhulume kanjalo ngoba into zonke uma ziqansile kutsho ukuthi impilo yabantu ubunzima buyanda. So okwanda kobunzima kwabantu uzakhangela ukuthi yonke into iyaqansa, iholo labantu liyabe lingaqansanga, imali yethu ilahlekelwa yisisini, abantu bayagola baphila ngamaphilisi abe seqansile engaseneliseki, indlela ababulele ngayo ilizwe inike abantu imkhuhlane.
Uthi uChiwenga abantu kakumelanga baphaphatheke bethuke angani umhlaba usudilika ngenxa yokuzamazama komnotho kumbe ngenxa yokukhwela kwentengo yezinto, ngoba uthi yena uhulumende wakhe uphezu kwalo loludaba njalo yizavunguzane nje ezidlulayo. Uthini ngamazwi anjalo?
Kanti abantu abazahlala besitshela ngokuthi singethuki. Sisu abantu balahlekelwe izimali ngombuso kamgabelo ogono. Imali zacatha nje emabhanki ayekhona. So kuba nzima ukuthi namhlanje ovuka sithi abantu bengethuki. Abantu kufanele bethuke ngoba akulanto ebonisayo ukuthi kukhona abazakwenza okuzathuthukisa okuzatshintsha impilo zabantu. Siyamkhumbula umthuli wathi ngena wakubeka kwacaca ukuthi vele ibhondi lethu yona le imali esilayo asiyomali. Kodwa ngenxa yokuthi uma usungene phakathi kule ndlela oyenziwa ukuthi ubone ngayo izinto, waqabuka sesithi imali sesile surplus. Isaplus yangkhona iyabe isaziyo izusizwa yibo kodwa ebantwini impilo yabanzima inzima and izikolo ziyavula kungansokongaki into ziyabe zikhwelile abantu balahlekelwe imisebenzi. So vele akulanto engenza sibe lethemba kulokho akukhulumayo. Lokuthi balendlela yokukufixa asiyibone ngoba ngabantu esesiphile ngayo ngaphansi kombuso wabo okweminyaka over 43. So akulanto asebeke bayikhuluma yenzakala especially ekuthuthukiseni impilo zabantu.
Alo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibheju likaZulu. Lokhe sikudaba lunye uZulu uthi impilo isibulukhuni kakhulu ngoba intengo ikhuphuka mahlayana nsuku zonke. Sixoxe lo mzali umnumzana Ndodana Sibanda wedolobho lePlumtree.
Ngabe kuthiwa kuyenzakala, ngabe kuthiwa khona amashopu wonawo ayiwona athengisa amarandi. Abantu labo behola amarandi, bahola amayusa, behola amayusa. Kodwa manje ukuthi uhulumende layo kayila sifiso sokuthi abantu bephile, ayila sifiso sokuthi abantu bebe ngabantu abathenga njalo bephile impilo engcono. So iyayekela kuphela and uyakuthola ukuthi i-society si-divided. Abantu kulaba hola ngamarandi, kulaba hola amayusa, kulaba hola ngamabondi. So khona kukhanya kuyabula kakhulu kuvele kwenza impilo ibe nzima kakhulu kubuhlungu. Hayi into khona njengokutshontshwa lokhu kwemali lokhu bakithi abantu laba kufuza ukuthi ngaba yabotshwa kuze ucace ukuthi uhamba njani. Abantu laba kufuze ngaba yabotshwa bona mala base airport usecurity officer lona wazwakala ekhuluma wonke kuze uyubet angels like akafrizele imali wonke kwanabo passion java bonke ababotshwe laba abantu bebonakala bebotshiwe kuze kukhanye ukuthi khona siya ngaphi njalo senzani. Ngaphandle kwalokho vele akula muntu ongabaxolela abantu laba ngoba siyakubona ukuthi bona bayekela zonke izinto abakhuluma anto konathi sibathule zwiya asozwe bekhuluma abantu abayikhuluma ngelokuzini ngegold mafia angazi bekhuluma khuluma into ezingazwakaliyo ungazwakaliyo total wonto lokho umuntu kwazwakala lapha bababambile straight bababambe amapenti ephansi. So avele abala ngenye indlela abangayisho bangamasela ayi akwenziwe iplan baboshwa abantu thina sifuna ukuthi sibone bebotshiwe kuphela bebethathelwe lezi zinto lezi uze ucace ukuthi imali le iyathathwa sesisengiwe kakhulu ilizwe lesi lisengiwe kakhulu asalinga selalutho ngabantu abalutshwane kulokuthi kanti abantu abaningi bayahlupheka abantu abaningi bayahlupheka. Hayi wofuze bebotshwe sibili abantu ngokubona kwami. Hayi kulo umzimo obukhulu apha ezweni leZimbabwe ngaphandle kokuthi kuze kulungiswa ngathi kuzahamba njani ngoba singaqeda enye i-10 years nje. So kusho ukuthi vele ilizwe leli lizwe abantu ama-destitute kuphela ama-destitute.
Manje ungasitshela ukuthi intengo isihamba njani asithi thina abantu bayenelisa na njalo nxa bengela bayenzani abantu baphila njani?
Okwenzakala kulokunzima ukuthize into yokhona ukuthi into enjengokudla kwesinye isikhathi ungacina ukwanzile ukuyithenga ngokufosezela kodwa uzacina ukukhatha ezinye izinto. Yikho uthola ukuthi khona abantwana bezikolo abaningi ufuze ngabafunda abanye abasafundi sebezihlalele because uzafundisa njalo umntwana wena usokola uthola imali empupu. Kunje so sithwele nzima ukuthi khona na even ischool fees ukwazi ukubhadala examination fee. Ungananzelela ukuthi kwakhona even ama examination fee njalo khona edure njalo bayalikhisa ngeboma ama examination ufice ukuthi abantwana abafailile bonke. Last year sibe la problem abantwana bafaila bonke ngobuningi befailiswa ngeboma besenzwa ngeboma ukuthi izimseki bayathengisa amaphepha bayathengisa amaphepha lawo kusho ukuthi bayalamba kwale zimseki bayathengisa amaphepha. So amaphepha eselika futhi so abantu vele into ezinjenge ukuthi ezinjenge ezikolo bacela beyekela begijimisa ukuthi ngithole imali empuphu phela ngidli ngoba kunzima ukuthi le mali eholo eholo la khona uhola amabondi amabondi akhona athengi lutho unxa ufika lapha nosiphathelemba ngoba kujintshela ngenye imali ephansi kakhulu every time nxa uholwa vele ba ema ama data ama data okuholo bengavele bekwathi kulo 15 lo 30 lapho bahle bekhweze khona ngabo imali lezo zikhwele ziye phezulu uthi nawu siyadinga irand ubusiyadinga iUS dollar ufike ukuthi iphezulu ungayenziyo so impilo yakho vele ibanzima kakhulu so akulokunzima abantu bacina bekhube dropper ezinye izinto ezivuze ezenzakala ezinje ezikolo wathi wathi kuyacina ukukhansila lokho ngoba ayibonthi lokho sokuyi luxury ufundisa umntwana kuyaba yi luxury
hello ke ngumnomzana ndodana sibanda umzali obekhuluma icingweni le studio 7 eseplumtree
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkulu
Asambeni madoda
siyovota
Abalwa impi yenkululeko emadlambuzi esigabeni semathebeleland south bathi bahlukunyezwa ngabanye babo abakubandla elibusayo elezano PF asebefuna ukubasusa endaweni abazinikwa ngokhulumende emadlambuzi kuthathwa umhlabathi wabamhlophe. Lokhu kwenzakala ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho olukhulu oluzenziwa kulonalo umnyaka. UEzra Chisas Banda weStudio 7 usethulela loludaba ngokugcweleyo esePlumtree.
Lokhu kuchazwe ngabalandeli baleli bandla emhlanweni omkhulu wokukhakasela ukhetho oluzayo. Umkhokheli bandla lezaphu uMnumzana Sibangelezi Nkomo uthi bathwele nzima abakubandla lakhe.
Laba abazithi bangama overveteran bahamba besethusela abantu ukuthi ingajoyina izaphu yenileyo ingajoyina izaphu yenileyo sizalibona. But abantu bazimisheli abantu bakudiniwe ngento eyenzakala elizweni lakho basitheli indaweni kele ukuthi hhayi bayasethusela kodwa hhayi sizimisele.
UMnumzana Dikwa Dube omunye wabalwa impi yenkululeko uthi abanye bakhe abakubandla lezanu PM bazama ukumbamba ngamandla tangene kubandla lezano PF
kasikufisi ukuthi kona kube lokuvota okwamaseli sifuna ukuvota okuqondileyo ngoba umbuso wezaphu yiwo oyiwo endaweni yethu kubathi kona kubhalwa ngamaseli bahamba bethatha izithupha zabantu bekubhalisa ngenkani
amazwi kaDube acizelwa ngomunye njalo walwela inkululeko uMnumzana Nhlanganiso Ndlovu othi ngeke athiye izaphu
so ngokunjalo nje kuyasihlukumeza okuyindaba kwabolokwana bathi fanele singene kuzani PF kodwa kasisafuni mina angisabi kodwa angisei kuya khona mina sengiqina eqembeni lethu elikamdala uNkomo
umfelokazi uCynthia Khuphe uthi kaholi ukudla ngoba kuthiwa umlandeli wezaphu
hayi mina ngagcina ekugcineni kubuya kwempuphu liyana kwathiwa impuphu ngiyabantu bezanu nje kuphela so bahamba ngokuningi babo bahola leyo mpuphu bathi nabanye asange sihambe onjengami vele bahle bathi ngingatshelwa ngoba ngiyazi ukuthi ngiwezaphu phakathi lapho engihlala khona vele yini ngedwa umuntu wezaphu
unkosazana Janet Ncube omunye wathola umhlaba ngesikhathi sokuhlaliswa kutsha kwabantu emaplazini uthi indlala isimthwalise nzima
asisaholi abantu abaningi vele asiholi babhala 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 bakhipha bonke laba abanye abantu ababazi ukuthi ngabakho ephathini yabo labusunya benjela kakhulu kwabakhulile ngoba abanye ugogo bagwanisa ukuthi bangazincedi sabe sikhalele intumbi labo bangathola okuncane kwabana bezincedisi manje njengoba bechiywa phandle kulapho bengala abantu ababasapotayo kuba nzima
umsekeli ngampathi ntambo wezamakhakhasi ye-intanethi njalo engummeli walesi sigaba edalela ephalamende umnumzana Dingimuzi Phuthi uthi ngamangala uhlaza tshoko okhulunywa ngabasekeli bezaphu
ngithanda ukukubeka kube sobala ukuthi ngamanga-ke wona lawo ngoba sibazi abantu bakithi bengabantu abahlezi kuhle konke ngokuthula uhulumende weZimbabwe kunyele bandla lezanu PF ngokukhokhelwa ngumbono kababa upresident u-Emmerson Ndambuzo Mnangagwa olokuthi wonke umuntu kaphathwe ngokufana nayo langokulinganiswa wonke umuntu ngendlela engazi khona uyathola umumbu uyathola wonke ama inputs aphathelane lokulima uyathola konke okuphathelane lokufuya inhlelo zonke zikahulumende nxa zisiza zilanda uZulu weZimbabwe zilanda umuntu wonke
amapolisa akulindawo athi akuna muntu okwamangala ngokuhlukunyezwa ngezombusazwe kukanti emhlanweni lo umkhokheli weZaphu uNkomo utshele abalandeli baleli bandla ukuthi bengavumi ukwetuselwa ngabalandeli bezanu PF uNkomo uphinde wathi kumele balungiselele ukhetho olukhulu olukhalele ukwenziwa kuphele kukantulikazi kumbe ekuqaleni kukancwabakazi Ngimela Studio 7 emadlambuzi ePlumtree igama lami uEzra Chisa Sibanda
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa sivela ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lezimlife.com lilodaba lokuthi akula ngitsho lo yedwa weZimbabwe ohlala kule South Africa ole permit esizaphela umsebenzi ocele uncedo kuhulumende weZimbabwe. Leli phephandaba lithi inengi lisalinde ukuthi ama permit la aqale aphele umsebenzi. Iphephandaba leNews Daily lilodaba lokuthi iziphathamandla zehofisi kamongameli welizwe u-Auxilium Mnangagwa zivimbe uZulu obefuna ukuthatha imfanekiso kamongameli edolobheni leBeitbridge ngolwesibili. Intathela izindaba ezingayisizo zemisakazo lamaphephandaba kahulumende lazo sivinjiwe ukuthatha imfanekiso kankosikazi Auxilium Mnangagwa. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilijiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi njani? Siyabonga izindaba elisinikeza izindaba ezingakhethi hlangothi. Siyakholisa ngathi lingaqhubeka ukuthi ibambe kanjalo. Ngidinga impawule lami lapha. Ngiyazo ezombangazisa. Into eyenzakalayo njengomthakazi siyabona kuyenzakala amaphathi akhona. Abantu bayavota ngokuthanda kwabo, bayasapota ngokuthanda kwabo. Kodwa into engiyitshoyo mhlawumbe ibona kwa singayenza yonke lento esifuna nayo mhlambe ngezifiso zethu kodwa kufanele sibe kwazi singabathakazi siphila asithandeki noma singavotela wonke amaqembu la khona especially asempumalanga lawa singavotela izanu singavotela iTCCC kodwa kufanele sibe kwazi ukuthi sonke isikhathi sabe siyi second priority sonke isikhathi is either iTCCC or izanu ebusayo umuntu kamthwakazi sonke isikhathi is second priority engizama ukukujola lapha ukuthi asivule namehlo sibone ni singenza njani ukuthi ngelanga lathi sisifake ku-first guest ngoba sisahlala siyi-second guest sonke isikhathi. So angitsho ukuthi mhlawumbe ngithi umuntu kavotele ini kodwa asivuleni amedle lathi sike sizameni ukuzithuthukisa siyisigaba seMathebeleland singahlali singayi-second priority ngazo zonke isikhathi kuyozokube nini kade
mavuka lonke ku-studio sami. Ya ngizwe undoda lothi bhumshebelele angazi ukuthi bhumshebelele umnceda ngani kale ukhuluma ngephandle vele ngala support ngakhuluma ngezaphu thalo senganjalo asidlali lapha baba lapha sisiriya izaphu vele yadilizwa ngukoma isiko tshana lati iniphathe sikhangele sisisi lezani yamaphathe angadala support lokho kweni lokho akula support sekela baba uzodlala uzothi bhumshebele uzosihlabele abasakhula akuncedi konke lawa awunamuntu okhulayo ongasupport izaphu bake landa into engxe uyaholisa izikipa nani lamahlewu njengoba ningalamali nje abaningani vele abantu izaphu baba kwaphela lokho tshiyana usibangela umsindo akwela muntu ematopo mnambele ematopo akwela muntu ematopo akavotela idoti izaphu vela nguvalwa lokho yasikophathi tshiyana nako ulandela unkomo ungafuna unkomo wena ntumuntu omdala sobaleka ususegoli ususithi abantwana bebehambe emaralini ezaphu kuyabanceda ngani akulancedi noke kase sikhangela abafana abancane omqondisi obona bochamisa lina ngaliyazenela umqondisi kuphela
siyezwa ama-opposition parties ayacala ukugqekana bakhuluma lokhu bekhuluma lokhu kanti why singamsizani uPF sonke why singakhulumi ilizwi ngoba udubo lwakithi lusihlasela sonke kanti asikuboni yini okuyinto okuyimbangi imbangelo ebulalizwe yakithi izanu why singahlabe ilizwi linye sonke sithi sikukhipha izanu silungise ilizwi loku kuthi kona kuzathi i-CC yenza lokhu izaphu yenza lokhu izaphu ayikazibusi i-CC ayikazibusi MRP ayikazibusi asikhuphele umkhuhlane wezanu usuqeda abantu elizwe umkhuhlane osubulele ilizwe phela laphela ilizwe sise kuhluphekeni nje ngayo izibiza thina asibamba nyeni loko ukuthi emaphathi ezilubani uthini ubani uthini ezihlungu kusaselezana upf evale laphana ayikho nto esingayilungisa lobani lobani ngeke abuze even noma ungazenza akula nto ongayilungisa iza thina asikhupheni lo mkhuhlane lo oyosigcwalisa amazwe osihlukunezayo ungaphumi izana upf into yonke izwe abantwana bezimbabwe bazolala bethula ukuthi ukuthi nonto kwamanje kusaselamasela la asikhupheni amasela la ahlala erobha abantu ngokudla lapho abakhona bahambe bekhampena ngokudla kambe abantu bazaholelwa kuze kube nini abantu bengenamali abantu behlupheka and bakwazi kamhluphi ukuthi abantu bayahlupheka abantu bathwele izinto ngaso ke barobha abantu kambe abantu bahlala berobha abantu ngokudla suku zonke kuze kube nini abantu berojwa beqamba amanga
Studio 7 sanibonani kanye labalandeli bakho ngivele ngisekele leya ndoda ikhona enye indoda yake yaphakamisa iphuzo lokuthi ngelinye ilanga sicela nini Studio 7 lisitshele indaba ezenzakala ngaseRussia hayi lezi ezenzakala ngaseAmerica asiyali iAmerica selingasitshela lobanje amanqaphunqaphu kodwa thina kakhulu sifuna ukwazi ngeRussia lokho kwenzakala eRussia and iRussia sihamba layo sithi viva Russia viva 2023 futhi siyovota namakhansila lama-MPs ethu we-MRP viva MRP viva viva Russia viva viva MRP viva
sengibingelele enkundleni elinjani lonke basakazi themba lapho elikhona liphilile hayi ngeke ngithi limukise abantu bakithi abathanda iqinisa labathanda ukungasetshenziswa bantu bakithi mina ngicabanga ukuthi khona asiyekeleni ukuvumela ukuthi osopolitiki bedlale ngathi osopolitiki isikhathi esiningi lapho elizweni lakithi bahlala bekhomba le emazweni ase-west ukuthi yibo abayenza izinto zingahambi kahle emazweni ase-Afrika mina ngokubona kwama kulona iqinisa lelo kambe uma singabheka manje elizweni lakithi ngendlela abantu abahlukuluzwa ngakhona on the ground kambe abantu labana bahlukuluzwa i-America yini kambe elizweni lakithi bakhona yini oseke wabona umlungu emile etshone tshana labantu emgwaqweni amapolisi emile emgwaqweni etshone ehlukuluza abantu efuna izimali ebantwini ethathela abantu izimali kambe lokho singakubiza sithi i-America esihlukuluzayo ngibona ingathi bantu bakithi isikhathi sokuthi singadlalwa ngosopolitiki ngoba kukhona igama elinye lalihlala likhulunywa lapho
yani hamba ngasoze ngibe mude ngizokhuluma nje ngalabo abantu abathi ye mqondi bona ye wathi umqondisi umqondisi kasule shona umqondisi indebele lasemadopho siyakwazi lapho hlala qondisi lati sinye singabakomoya yasiso mashona lamuntu ugcwele abantu bakomoya tsholotsho ugcwele abantu bakomoya emadopho bagcwele abantu bakomoya uyaziwe ngapi emathebuleni ngoba vele kwakula abantu bakomoya lapha nomzilikazi wabadlula ngaphi laphana bahle bahla bonke bajonana bakhulumisa indebele so ngamandebele labana abantu kanti vele bona abantu abasule umqondisi kanti bona sebenze vele into esebeyenzile abantu besindebeleni ngobundebele babo kibona into esebeyenzile yini bengangitshela nje iwani umqondisi uzama ukuvula abantu ingqondo ubonisa abantu ukuthi lapha lirojiwe bona sebezokukhuluma kuzogxeka umqondisi kathi isigolide liyachaphuzwa abantu bathaphuzwa omnakagala abantu babo labafazi babo into abayibhizi ngakubhizi besola umqondisi kuphela kathi igolide leli tshotsha phambi koni naliwomisa imlomo iwayi lingakhulumi ngalo loko zosolwa umqondisi udm umqondisi yasilo ndebele solani nabanye abantu abatshotsha igolide linaliwomisa imlomo athi abantu babe nabasebenzi baqhathine ngodwa abantu basemashona leli loko lisola umqondisi umqondisi lishona hayi zamani ukuziqoqa mani bani hawu hawu kuthi lapho siyakhona mani umqondisi zama uzokhulula abantu libhizi ukuzomchothoza kuphela hayi hayi zamani ukuba abantu mani abantu besishona sozube zibechothozana mona bodwa kodwa thina abantu besindebeni siyachothozana siyathengisana umuntu zama usizivula amehlo ukuthi sikhululeke lathi sabantu besindebeni sonke nje hayi bantu bakithi
salibonani wasakazi ze-studio 7 ngiyalibingelela mbingelela labalandeli be-triple c ngithi khangasani ngamandla ayilokhu ukuthi kuthiwa ye-triple c ayilabantu i-triple c ayilama-structures this e abantu baregistile abantu bafuna ukuvota and abantu bakwazi ukuthi 5 years leizane busa into yonke izowonakala amapholisa akathethi abantu bayakhala batshontshelwa izifuyo abantu bayatshaywa amapholisa akasayenza umsebenzi ngoba sedizwa amapholisa sokusebenza imali kabaholi izane thatha imali ithengele okuthi akwasha izimoto ukuthi behambe bekhampena bekhaya abantu ukuze bevotele izane so khona okuyana kumele abantu bebone ukuthi nxa isibethusela bengene kuzane upf kodwa ebhokisini umuntu ekhiphe izane upf funa ukhiphe izane upf this year sizondile lokho kakuthi akwasha ukuthi ewanke bese sithi uridza ngawini uridza kawini ewanke uyakwazi lihlezi limfaka each and every time nxa kuvota uridza uhlezi edliwa more than 30,000 abantu la iyakwazi futhi this year ukuthi ewanke kawini so wena uyakusithi uyawina ngabekela ukutshona urobha abantu kabasayifuna izane upf bakhathele lalabo abantu abahlala besola umafa bethi umafa wakhuluma kube ngomqondisi lina ngaliyadingela umqondisi isikhulumeli ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukumhlonipha umqondisi nxa yena efuna ukuhlonishwa ngabantu kahlonipha abantu umqondisi nguye aqala ukuthuka umafa so umafa kasosigodi okuthiwa kumele aqakezele umqondisi ningaze lisende ama-odm likhulume lithi umafa urong umafa
wamtshela endiliqiniso yikho libona ubhudilwana owakhuluma ngokuthi iMRP stokfela sikamqondisi umqondisi udla imali kanti zange limphendule ngoba lesaba esithi kwachiyo mangulube la esaba ukuthi uzolitshela indaba zenu laqinela umagalila liyekelanini ukuqinela umagalila umagalila watshela umqondisi iqiniso endiliqinise lingadingi irula futhi liyafuna kalifuni wamtshela
alawo ke yabe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli imlayezo yenu ibe mfitshane. Siyabonga kulabo abayenza ibe phansi kwe 2 minutes. Siyabonga. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden wazise ngolwesibili ukuba mpela uzancintisa kukhetho oluzayo. Lanxa bekhona abakhononayo abebandla lakhe abathi yena usekhulile kumele achiye. UBiden oleminyaka yokuzalwa ngamachumi ayi-92 i-80. UBiden wethule umbiko wevidiyo ngolwesibili esazisa ukuthi uzaqhubekela phambili lathi yimpi yensika yemelika afuna ukuyiqedisa ngoba wayiqala. Umbiko wevidiyo lo ubutshengisa imfanekiso yabalandeli bakamnumzana Donald Trump owake waba owayengumongameli welizwe abangena ngamandla esigodlweni se-White House nyakenye befuna ukugenqula impumela yokhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina kande angilahlupho lo Biden. UBiden angasala eyinomini ye-Democratic Party. Uzawina because uvele ifakwe khona phana ngama-Democrats kafakwa ngama-Republican. Njalo loba kungasuye uTrump sekulezinto eziningi-ningi ama-Republicans abazilethayo abazifunayo ezingafunwa ngabantu baseMelika. Ngoba labo abantu abafuna ukuncintisa ngalo Trump laba bangaze bawina bachiye nengaphi lo Trump akula bafanani bazabe bekhuluma izinto ezifananayo abazenzayo abazifisayo izinto ezingafunwa ngabantu. UBiden kasoze aluze i-election. Bakhona abantu ama-independence lama-Republicans amanye ayevele engafuni izinto ezazimelwe nguTrump ngesikhathi uTrump lo Biden berana. So abantu bonke lapha abafuna ukulandela uTrump ngenxa yokuthi bafuna ukuwina bazanelisa ukukhipha ugcina inani lama-Republicans nalawa amalutshwane afuna izinto zokudlwangudlwanga ezifana nalezinto ezifunwa nguTrump ngoba kuza kuba nzima kathesi ukuthi nxa usiyarana umRepublican uzame ukuthi uzikhuphe kuTrump kumbe uzikhuphe ezintweni ezifunwa ngaboDeSantis kumbe uzikhuphe kwizinto ezifunwa ngaboPence ababevele bezenza. Zona ezo zokuphika i-election lokusupport uTrump ezintweni azenzayo uzazikhupha njani? Ngoba ungazikhuphi ngumRepublican abantu laba abavumelana noTrump kathesi kabasozi bakuvotele. Mbona ngani mina angilahlupho kangako ngokurana kukaBiden because uBiden uyaberana on a different ticket and etshengisa izinto zakhe azenzileyo engupresident. Ubudala siyabubona ye ukuthi yikho abantu abafuna ukuwusebenzisa kodwa mbona ukuthi amaRepublican amademocrats bangalahla inomini yawo ngenxa yokuthi ngenxa ye-age. Hayi mina ngima ngothi mbona ngani uBiden angawina futhi.
Alo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ohlaziya izombusazwe.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
ukuhamba kwethu isikhathi kasavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi akumelanga abantu baphaphatheke ngokudilika kwedola leZimbabwe kanye lokukhwela kwentengo yezinto mahlayana. UZulu uthi impilo isisiba lukhuni ngamandla ngonxa yentengo esikhuphuka mahlayana nsuku zonke. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.